yebo 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 umthwaka bomuhle Zimbabwe muhle yikuthi banokuhlelo lapho sakhulayo ningu Mike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Vusi Muzi Mkwananzi owenkampani eMyrana
njani but ngiyaphila njani
hayi mina ngiyaphila awusitshela ukuthi since the last time sakhulumisana izinto sizihambe njani
ngathi inkosi ibe nathi ngenxa yokuthi khona ama services eMyrana arelevant labantu abathakazelelayo amafrugal transfer solver ukuthi nama customers ase-South Africa, Botswana, Zambia, Malawi and i-team yethu yakhula
usebenza ndawonye labantu abasakhulayo na noma nguwe nje u-CEO okuqhatha abanye abontanga emazweni athena
okhalebi ngiyathanda ukuthi ngichazele ukuthi vele yona iMyrana isebenza njani iMyrana yi-platform i-platform leyi ikakhulu isebenza labantu esingathi ngesilungu ngama-travelers labantu abalamabhasi ya-facilitate ama-tickets ama-trade le-trade ikakhulu nxa sikhangele ukuthi abantu abaningi ama-SME bathakazelele ukuthi whether ule-website ule-mobile app ufuna ukuba ne-payment gateway kumbe yini ufuna ukuthenga nje thina sisebenzisa i-technology siyaba lama-brand activators achiyeneyo kwamanye amazwe abantu abasakhulayo
ngomnye kodlule ngixoxela abantu abasakhulayo abaningi abanamabhizimusi achiyeneyo eZimbabwe eningi labo babekhala besithi isimo somnotho sibi indaba leyo ukuthi uyathenga impahla echiyeneyo ngama-user bese uthengise ngama-bond kuthiwa hayi kwenza ukuthi kube nzima ukwenza ibhizimusi elizweni uhlangene lezi zinto ezifanayo na
umumo wesizwe ngabo ongamanga kuhle into eqakathekileyo I think ukuthi from day one you must come up with a way of finding a customer that's going to pay you some money as a starting point singakakhulumi ukuthi imali ayila amandla kumele u-expose ikampani yakho to a different market ngingadika leZimbabwe kuphela yasho people who are in my segment baba bancane but when I look at the whole of Africa you find ukuthi you are targeting a wider group ye imali ingabe ingatheli kwesinye isikhathi thengisa phela ngamapula thengisa ngama-rand thengisa ngama-US dollars now open to anyone who is willing to use technology to take advantage.
Sigqiba uhlelo lwethu bengicela ukuthi unikeze abantu abasakhulayo amazwi enkuthazo.
Well, ngathi when the situation is crazy, you also have to operate like a crazy person. You cannot do things. Seven so 1+1=2. Then always 2 is more total uhlupho sibili and the entrepreneurs can't resist. So if there's a problem that you're genuine this is you are going to get people who pay you real money. Nxa bekhona nje abantu ababefisa ukuthi besithole ngiyakwanisa ukuthi besithole ku-Facebook ngiyakwanisa njalo ukusithola kuma-website yethu khonapho siyatholakala sikwanisa ukuxoxisana nxa ule muntu othi yena ule mbono ongakwanisi ungenela nelezi zini eMyrana sibambisane we are open
hayi mnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga
hayi mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxela ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3 lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele kwane lokwalamhla olivalelisayo ngenja igama lami ngumaikhobe mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye.